Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 7 Ncwabakazi 2018 ngu President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokeli we-MDCT uNkosazana Thokozani Kube uthi uyamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba kumele kubunjwe amakomishini azimeleyo azasebenzisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho.
Ngiyathaba kakhulu ngesinqumo esithethwe ngumantshi ngoba lokho vele kwakulani labathi zakwethu. Thina sasitshengisela nje ngoba ukuthuthisela kwe-ZEC kwasekusicabangisa ukuthi bafuna ukuqilibezela umongameli uChamisa.
Abalandeli bomanyana wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance ababotshwe betshengisela ngolwesithathu ledluleyo ngesikhathi abantu belinde impumela yokhetho bakhululwe ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail. Iningi labeZimbabwe kwele-South Africa lithi impumela yokhetho isitshiye bengazuba bahle bakhohlwe ngokubuyela ekhaya kumbe baphe umongameli Emmerson Mnangagwa ithuba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli welinye lamaceleyo we-MDCT uNkosazana Thokozani Kube uthi uyamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba kumele kubunjwe amakomishini azimeleyo azahlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho kwabulawa abantu abayisithupha, kodwa ethi kumele abunjwe lidale lephalamende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNkosazana Kube utsho lokhu emhlanganweni lethathela izindaba ehoteleni ye-Holiday Inn ngemva komhlangano webandla lakhe wokubonisana ngokumele kwenziwe ngemva kokhetho. Uthi yena labebandla lakhe abalusekeli udlakela ekhuthaza ukulandelwa komthetho lapho abantu labamabandla ezombusazwe belensolo.
Nansi le solo sesilandela amathanda zakhonile ukuthi siyefuna ukuthi isolo esibona yilezakezakezake. Ku-unfortunate ukuthi lokho kuyenzakele mhlaka-1 kuyenzakele ukuthi abantu bakhube bayisaradeni amasosha lawa uma aresponda thina lokhu asikusapota anti kuthiwa kule commission esibhakile sifuna i-commission ithubungula udaba lolu ililungu sekuthikazela ukuthi kungaphinde kuyenzakala lefuthi.
Uma Kube uthi njengoba ukhetho seluphelile ufisa ukuba ngabe uMnangagwa uqoqa umhlangano lawo wonke amabandla ezombusazwe aphatheke kukhetho ukuze bakhulumisane ngentuthuko yelizwe.
Ngibele ukuthi kungakhani ngazathi uhulumende engizengethiye esibabuza ngokuthi abasikami yangikhona abantu bazayigezela kuthi kodwa kungaba yiparliament okunama-political party wonke onalawo anama-problem kube yibo abazakhonstitute commission yangikhona sokuya labanye abangaphandle kwelizwe but iparliament ibe yiyo ebabhudaba lona lolu kuzancedisa ukuthi bonke abantu akade benzezisolo isolo zabo zizaphakwa ndawonye impumela ezaba khona kungakho abantu bonke bengazivumela ngayo.
Omunye wabathole isikhundla sokumela uZulu edale lephalamende uNkosikazi Priscilla Misiya Irambu Imshonga uthi usezoqhubekisela phambili ezinye zezikhalazo ayethe wazukumisa edale eledlule.
Okukhulu into yamenhlala ngikhuluma ngayo sanitary wear kumele sibuye lesiyekhuluma ngayo. Akusebenzi ukuthi singathi singuhulumende omutsha abantwana bethu bengakwanisi ukuya esikole because abala sanitary wear. Second, kumele sikhange into leyesimele iphele kathi singu-2018 kodwa upresident elect wayevele evumelane lathi siqalise ukwenza into zethu zokukhuluma njengabomama wathi into leyo uzayi-extend uzavumelana thi ukuthi ku-extend. So the one thing that I'm going to bring into the house immediately as we open is to push for an amendment for the extension of the court.
Uthi uzophakamisa njalo udaba lokutholiswa kwabesifazane amathuba ngokungena kwezombusazwe hathi ngokukhethwa inkokheli yesilisa ebandleni kodwa bekhethwa ngabanye babo.
Wena njengomama kumele ube kubhalothe omama bakuvotele wena njengomama ukuthi ungene. Ayikho nalokho ukuthi amadoda ayahlala phansi akhuluma ukuthi ngingafuna izibani nozibani nozibani. Asokhotha yabobaba, iyabi ikhotha yabobaba abalethayo omama babo abafunayo. Okwesithathu sikhangelele ukuthi upresident elect is going to make sure ukuthi this time icabinet yakhe iyabi yalabomama 50% yomama. Bakhona omama eparliament, omama abayoung abayi-intelligent, akula excuse yokuthi angabi labo mama kucabinet. So sikhangelele lelo lokho ukuthi manxa sengena esikhundleni sangkhona enguye owayebe ngupresident oyabe ekhethwe ngabantu uzakwenza khonokho esikhulumayo.
Abe-MDCT ekhokhelwa nguMakhuphe bathi leli lithuba alitholisiweyo uMnangagwa ukumanyanisa ilizwe ukuze lisebenze ndawonye ukuthuthukisa umnotho lesimo kungakhangelanwa ngemihlobo kumbe indawo. Abezombusazwe kanye laye uZulu uyakhuthazwa ukuba asebenze ndawonye ukuqhubekisela ilizwe phambili hathi ukube lokhu kudonselanwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Yebo, mthwakazi omuhle. Mina ngingumike obe umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imibono yenu ngemva kokhetho lwangeviki odluleyo. Liyayamukela na impumela yokhetho lolo? Libona ngani uMongameli Emmerson Mnangagwa uzagcwalisa izindingeko zabatsha azithembisayo edinga usekelo lokukhetho na? Ngena kuhlelo uzikhulumele umbono wakho ngodaba lolo. Nga ufisa ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho zocingo ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Tholakala njalo enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana yebulenjini AF Facebook ekhasini lethu LFVOA Ndebele.
Abalandeli bomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance ababotshwe bejengisela ngolwesithathu lweviki edluleyo ngesikhathi abantu belinde impumela yokhetho bakhululwe ngumthethwandaba kamantshi weHarare namhlanje ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso esebail. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Abantu laba abangaba ngamachumi amabili nasikhombisa 27 babotshwe emhlaka-2 ngcwabakazi ngeviki epheleleyo besethethwa icala lokubangela ukudlwangudlwangu phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. UMantshi uNyatsha Vitorini ubavumele ukuhlawula isibambiso semali ezingaba ngamadola amachumi amahlanu $50 ngamunye ukuze bathonisise besuka ngekhaya. Igqweta labo umnumzana Gift Mdisi uthi bajabule ngenyathelo elithethwe nguMantshi.
The judgment was fair. The magistrate granted bail. After analyzing the facts,
isahlulelo besisihle ngemva kokubalisa izehlakalo zalokho okwenzakalayo ngalelo langa. Behlulekile njalo ukubalisa ukuthi omunye ngamunye walaba bajengisile waphambanisa ngakhe lokuthi ngani kumele bayiswe enkantolo. Behlulekile konke lokho.
Uqhubeke ethi abashutshisi behlulekile ukuveza ubufakazi obucacileyo obutshengisa ukuthi laba bantu bangabe beyingozi emphakathini. Omunye walaba bantu obekade evalele ongathandanga ukuthi siveze igama wamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguMantshi.
Ngiyathaba kakhulu ngesinqumo esithethwe nguMantshi ngoba lokho vele kwakulani labathi sakwenza. Thina sasitshengisela nje ngoba ukuthuthisela kwe-ZEC kwase kusicabangisa ukuthi bafuna ukuqilibezela uMongameli uChamisa.
Omunye njalo ongathandanga ukuveza igama usole kakhulu ukusetshenziswa kocuku ngabezomvikela kulesi sehlakalo.
Eqinisweni lonke mfowethu, thina siyizimvu nje esezinikelwa nje ngoba bakhona abazama ukuzigeza ecaleni abalenzayo. Ukutshengisela kwethu kwakungelani lokudubula abantu abangelacala njalo abangelazikhali okwayenziwa ngamasotsha.
Igqwetha labantu laba lithi bakhangele ukukhululwa ngokugcweleyo ngoba vele bengelacala abalidalayo njalo abathutshisi bengenabo ubufakazi obukhomba lokho. Kusenjalo inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo abantu e-Zim Rights zikhuthaze uhulumende ukuthi ashiyane lokuhlukuluza abantu abatshengiselayo lokubabopha ngoba lokho kulungele labo ukuthi bakwenze njalo kusemthethweni. Abantu abahlala emalokishini abeHarare babikwa sebephilela evalweni ngokuhlukunyezwa ngamasotsha kusukela ngodlakela lweviki edluleyo. Kodwa umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba uMnumzane Sibusomoyo uphume kuphephandaba leHerald elandula limbiwe esithi nxa kulamasotsha ahamba etshaya abantu bawamangalelwe emapholiseni. Mele-27 seHarare, ngiGibson Bebe.
Kusenjalo kubekwa kube lezehlakalo zokuhlukunyezwa kwabantu ngokutshaywa ukuthunjwa ngamasotsha endaweni ezithiyeneyo zelizwe kodwa koBulawayo lendaweni eziningi zemhlobeleni weMandebeleni kubikwa kungela kuxokozela kwangemuva kokhetho njengakwezinye izigaba zelizwe. Owayimela iphelandaba Mpophoma edalela ephalamende elisanda kusuka uMnumzana Joseph Chuma engowebandla lezano PF uthi kulabantu abacatshangelwa ukubana ngamalunga omanyano weMDC Alliance abazame ukubangela udlakela edolobheni lakoBulawayo kodwa bavinjwe ngabanye. Asizweni amazwi akhe ekhuluma kuhlelo lwethu olweStudio 7 olwasebulenjini olweSpecial Edition esilugqibe lamhlanje emini.
uBulawayo namhla unginike nxa uzikhumbula ngolimi lesiShona unginike abanye kunyuka ukubambela uBulawayo wala wathi thina ngapha njengoBulawayo asifuni budlwangudlwangu asifuni mfundo kuyala even bona silamalunga be-MDC abanye bahle bakwala bathi noloko kumsindo thina sikujwayelanga sikufuni lapha koBulawayo babamba nebakhuma ngelizwi elilodwa elizwi kwani ukuthi thina la asifuni umsindo. Bake bakuzama abanye be-MDC kade zifukeza umsindo beqala lalaphana endalo dakusetrade gold laphana nje uhlala kunosiphatheleni kodwa abantu bahle babagombolozela amasinyane bahle bathi hayi lapha ningafuna ukuqala lokho enifuna ukuqala lapha siyaqhibizana lani kaThezi ngini ungakabuyi lamapolice asifuni izinto zobudlwangudlwangu lapha ngoba nxa ubudlwangudlwangu busizakala awusoze uwanelise ukuthi ubucontroli oza kufa ngubani. Kufuna ukufika lalowo muntu ongelani lalokho okwenzakalayo kwaphana njengalokho esakubona usizakala eHarare umama lwaluso mabhizinisi owayezele owagcina esedujuliwe wafa kathi sibuli yakhe iyaqala abasoze phinde bembone futhi amandla akade wasize laphana asakwazi uzahamba njani ngenxa yobudlwangudlwangu apha engelani labo. So abantu bakoBulawayo bakwalile khonoko bathi asifuni into enjalo siyabambana. Even ungavula kimi iFacebook page yami uzabona ngimail abantu be-MDC begqwamaregali yabo nami ngigqoke yami sibambile sikhona isiseka ndawone ngoba siyakwazi thina singabantu abavele ebantwini ubuntu yesikugijimisa kakhulu ngapha koBulawayo.
Lo ke uMnumzana Joseph Chuma owayemela iphelandaba Mpophoma edalela ephalamende esanda kwedlula engowebandla leZANU PF ubekhuluma kuhlelo lweStudio 7 obelusakazwa njalo lasebulenjini ebukhasini lethu eleVOA Ndebele enkundleni yebulenjini eyeFacebook olweSpecial Edition esilugqibe lamhlanje. Ngeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Kenya kanye labakwele Tanzania bananze iminyaka engamashumi amabili. Kwabulawa abantu abangamakhulu amabili lamashumi amahlanu 250 ngabeqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe-Al-Qaeda baze baphosele amabhomba ezigodlweni zabameli bemelika emazweni lawo omabili. Kuthi ke umsebenzi wokuzama ukuhlenga abasinde engozini yokuzamazama komhlaba kwele Indonesia eyenzakele ngesonto uqhubekela phambili esihlengeni seLombok. Inani alasebefile kule ingozi selisedlula ikhulu njalo inkulungwane lenkulungwane zabantu zisabalaliselwe imizi. Iningi labeZimbabwe kwele South Africa lithi impumela yokhetho isichiye bengazi ukuthi bahle bakhohlwe ngokubuyela ekhaya kumbe baphe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ithuba lokuguqula isimo eZimbabwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa bebeveza ithemba besithi lolu khetho luzaletha uhulumende omutsha ozaguqula isimo ikakhulu kwezomnotho labo babuyele ekhaya. Kodwa-ke nengikhathi esilithi limpumela ebachiye bengazi ukuthi benzeni. Umnumzana Bongani Halimane, umgcinihlalo webandla lezaphu kwele South Africa, uthi kusiya ekhethweni ubezimisele ukubuyela ekhaya ngoba ecabanga ukuthi amabandla aphikisayo azanqoba. Kodwa-ke uthi ukuchitheka kwaleli phupho sekuphazamise icobo lakhe lokubuyela ekhaya.
Ngizazoqhubeka ngilapha eSouth Africa ngibhekile ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo njengalokhu abantu bekhethile inkokheli zabo. Sibone ukuthi lezi nkokheli zikhethwe ngabantu zizokhona yini ukuphakamisa zivuselele i-economy yelizwe, zicreate lamathuba emisebenzi. Ngoba sikwazi ukubuyela ekhaya siyohlala imisebenzi ingekho.
Abanye bathi njengoba vele le mpilo isinzima kwele South Africa sebedidekile ukuthi bazaqondaphi. Insizalwane seZimbabwe umnumzana uMchasiseli Gwaza uthi sekufanele bemukele okukhona ngoba ngeke bephile emazweni impilo yabo yonke.
Asikabi kahle kahle nengqondo e-right ukuthi sizokwenzani ngoba asikakaboni ukuthi kwenzakalani. Kukhona abanye abantu basafuna ukuthi bahambise abanye enkantolo ukuthi akukhona bangawina. So asikabi kwazi kahle, kodwa-ke esesikulindele ukuthi ma besolva lento sesikwazi uba nowini leyo. Hayi, mina ngokubona kwami ngomunye wabantu abafisa ukuthi hayi ngihambe nje ngiyoqala a new life in Zimbabwe.
Le yinto esekelwa ngabanye abathi loba bengalisekeli ibandla leZANU-PF. Indlela umongameli Mnangagwa abesenza ngayo ukhetho lungakafiki itshengisa ukuthi ulaso isifiso sokuguqula isimo eZimbabwe. Umnumzana Khanisa Zingana obencintisa esikhundleni someli wedali lephalamende Gwanda Central emele ibandla leZaphu uthi sekuyisikhathi sokuthi abasemazweni bekele ukugoga izandla befuna ukulungiselwa ngabanye isimo esekhaya.
Kanti-ke kodwa abantu bakithi bagcwele kuFacebook lakho konke bayakhuluma nje kungela abakwenzayo. Asifundeni ukuthi sifake nini imali yethu lapho kulo mlomo wethu khona, siyekele nini ukuthi sitshiyele abanye sithi bazolungisa, ngoba phela abantu abanikezwa ithuba lokuthi balungise bayeyengeka lula beyengeka ngokudla langalokho okunye okukhona lokwethuseleka. Abantu bayethuseleka, sokudingeka kama-diasporians siqale ukuplana ukuthi senzani ukuze selithathe leli lizwe.
Abanye ke bathi uzacaca ngemva kwempikiswano yempumela yokhetho ukuthi bayahlala kuleli kumbe bayabuyela ekhaya. Mele sito 7 Johannesburg le South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izihambi eziphuma eZimbabwe zingena emazweni afana laseBotswana kanye laseSouth Africa. Zikhala ngokuthi abohlangothi lweZimbabwe Revenue Authority, ZIMRA, abayibo ababuthanisa imali kahulumende, bayabakhuthuza bedinga imali yohlobo lwama-bond notes ukuthi ingaphumi elizweni ngesikhathi kuloduwo olukhulu lokusilela kwemali emabhanga kweleZimbabwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseGaborone kwele Botswana ngokugcweleyo.
Abohlangothi olubona ngokubuthaniswa kwemali kahulumente emngceleni ethiyeneyo yelizwe, abeZimra babikwa bekhuthuza abaphuma elizweni bedinga imali yohlobo lwama-bond notes emzameni yokulwisana lodubo lokuselakala kwemali eZimbabwe. Abaphuma elizweni lokhe kudlule ukhetho bathi abeZimra sebeqinisa umsebenzi wokukhuthuza isihambi kudingwa imali yama-bond notes. Unkosikazi Emily Chuma uthi kukhanya kulo uqiniswa kumkhankaso okudinga ama bond notes ngemva kwembiko nyakenye ethi imali enengi yohlobo lolu ingena emazweni angumakhelwane afana le South Africa, Mozambique, Botswana kanye le Zambia.
Eboda kuyasetshwa sibili kuzwa. Omama abasetshwa ngomama, obaba abasetshwa ngobaba. Kuthiwa akula mali yangapha edlula eboda. Imali kumele isale ngapha. Kodwa ukuthi bayisa ngaphiphi singakwaziyo kumbe bayayisarenda kubakhula sikwazi.
Esinye isihambi esanda kungena eBotswana uthi ukudinga ama bond notes emngceleni ayisikho ungakhipha iZimbabwe enkingeni yokuswelakala kwemali.
Akuqakathekanga ukuthi kukhulunywe ngemali ephumayo. Okuqakatheke moyo ukuthi kulungisiswe i-economy eyiyo ezakwenza ukuthi imali itholakale. Ngoba looking at amanye ama countries angomakhelwane ethu labo ezabo imali ziyaphuma from ama countries abo like opula o rand even a size US dollar from America kodwa soze azake sizwe bekhuluma ngokuthi imali yabo iyashota kumbe iyabakhathaza nje.
Umzana Rodwell Moyo uthi noma ama bond notes ephuma elizweni ekugcineni kwelanga azaphenduka elizweni ngoba ayisihlobo ayisohlobo lwemali olungasebenza kwamanye amazwe.
Ngikhathazekile kakhulu ngalesi sehlakalo sokusetshwa imali esithi ibond note lithiwe ekhaya. Iyo imali ekhona yesincenga ngayo kuyawoda and at the end of the day vele iyaphenduka ibe ekhaya ngoba eBotswana kalisebenzi. Ngaze libe liphumile la ukuphumela ingakanani. Okuzosibuhlu ukuthi abantu abaphumana nabantu abaphila ngakho kwithengisa. Xa umuntu esethathela ukusomela abele ehlala phansi usebenza yikho uyaphila njani lo.
Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe nyakenye libike ukuba udubo lokusilela kwemali lubangwa ukuthi ama-bond notes amaningi ayaphuma elizweni engena kumakhelwane. Ngesikhathi imisebenzi isilela eZimbabwe, abanye ikakhulu intsha isiphila ngokuthengisa imali emngceleni efana le-Plumtree kanye le-Ramokhwebane lemadolobheni afana le-Francistown kanye le-Gaborone. Abanye sebethole ibhizimusi ikakhulu ekuthengiseni i-bond note kanye ne-dollar le-Melika. Ngingumathini Ngwenya oyindaba ze Studio 7 ngisabron kule Botswana.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 7:30 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz shortwave. Kulive Talk lamhlanje uhlelo lwabasakhulayo Already Connection sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imibono yabo ngemva kokhetho lwangeviki edluleyo. Thumelani i-text message kunombolo ekuthi 001 202 465 0318. Ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilakho ukuya ebulenjini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe Live Talk lifone inombolo. Siqale nge-International Access Code ezithi 001 202 617 2077. Inombolo njalo 001 202 617 2077. Ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika, eBritane loba kwezinye indawo zomhlaba. Lilalele kumsakazo weStudio 7 owe Voice of America osakaza useWashington DC.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Sokuleminyaka elithumi ilizwe leRussia lahlasela eleGeorgia elilabantu abayizigidi ezine 4 million. Waqhamuka ukulwa phakathi kweleRussia leGeorgia kulandela ukuthobelana phakathi kwamazwe la. Kubanga ukuthi eleRussia lahlasela izabelo ezibalisa iAbkhazia kanye leSouth Ossetia. Mhlaka 7 ngoNcwabakazi ngomnyaka 2008, eliRussia lisebenzisa imibhobho eyesabekayo njalo lendizamtshina ezithwele inkafula kufa lahlasela eleGeorgia. Amabutho akweleRussia afika inkulungwane eziyisikhombisa 70,000, angilana laweGeorgia afika inkulungwane ezilitshumi 10,000, lamanye phose afika lelo nani ayemelele ukuqhamuka kwempi kulelo lizwe. Impi le yaphela ngesiphangiphangi njengoba ibutho lakwele Georgia lalikhulelwa ngele Russia. Ilizwe lomelika libambisane lele France kanye lamanye amazwe akuzwekazi le Europe ahlaliswa phansi ele Russia lele Georgia kwavunyelwana ukuthi kukhulumiswane umlotha. Ele Russia lavuma ukwenza lokhu loba nje labasela impi le ngokuhlasela ele Georgia okumangalisayo. Ele Russia lagcina lisithi isabelo se-Abkhazia kanye lese-South Ossetia selozibuse. Selagxila impande ilizwe le-Russia endaweni lezi. Ilizwe le-Russia lenza lokhu okungekho emthethweni lakwisivumelwano sokuqhumisana umlotha. Umnumzana Mike Pompeo, umphathintambo ogatsha lwemelika olubona ngokudlelwana labanye amazwe olwe-State Department, uthi kubi kakhulu okwenziwa lilizwe le-Russia. UPompeo uthi ele-Russia lephula umthetho wokudlelana labanye amazwe we-Charter of the United Nations kanye le-Helsinki Final Act. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe lemelika.
Yebo, 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 mtswaka komuhle. Mina ngingumayigobe, umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imibono yenu ngemva kokhetho lwangeviki odluleyo. Liyayamukela na impumela yokhetho lolo? Libona ngani uMongameli Emmerson Mnangagwa uzagcwalisa izindingeko zabatsha azithembisayo edinga useko lokukhetho na? Ngena kuhlelo uzikhulumele umbono wakho ngodaba lolo. Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho zocingo ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sitholakala njalo enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana yebulenjini e-Facebook ekhasini lethu LVOA Ndebele.
Kuba uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singeke ehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokela. Ngokokelo MDCT unkosazana Thokozane Khuphe uthi uyamukela amazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa kuba kumele kubunjwe amakomishini azimeleyo azohlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho. Abalandeli bomanyana wamabandla aphikisayo OMDC Alliance ababotshwe betshengisela ngolwesithathu ngesikhathi abantu belinde impumela yekhetho bakhululwe. Siyalindela
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.